Abahlanganiso emela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, bathi kabavumelani lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra uMnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bese bathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa kuthiwa ukhwele nge-300%. Ultimate get in our fear of 700%, or is it well in a budget of IKEA? That's many 42%. Sesidinga ukuthi bile nabijana i-council ifuna ulanda izakhamizi ma imali zabangani sezishota. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula, bavuse inkampani njengengwebu, la yenza imali ezinye. Njalo bavale lezinye isikhala kuphuma khona enye imali lezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ngqabutho Nximalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamazi layo ukhansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhasila. Lawa marithi esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo, kodwa hayi bekungathi kuyazisiseka. Kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo, then imbone ngani kuyabe kufeke ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana loNximalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwamarethi njengomhlali wakoBulawayo siyibona ihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe amarates. So impilo izaba nzima ebantwini. Inanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
UMnumzana Shon Siziva laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbonani into imele ikhweze, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yasiningi kakhulu, cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazayo bebakhwezele 300%. Laba za maybe bengakhweza within 50-100%, I think yabo ungathi ukhweze.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumasipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo ngubathabile Masuku.